namanga atshengisa ukuthi abantu abaselakha abangakukhuluma atshengisa ukuthi bazama ukuthi badonse into engabenza abantu bababone ukuthi khona labo bakhona emidlalweni lowepolitiki kodwa kusalayo ukuthi ungakhangela yonke into esiyenzakile kabasekho emidlalweni wepolitiki sebedinga into yokubambelela ngokuthi batshela abantu amanga ukuthi bona yibo abanegotiate i-devolution. Baza kutsho njalo njani ngoba i-constitution ye-MDCT, i-constitution ye-party singasakhulumi langeyelizwe, ile-devolution ithi yona sizaba le-devolved state and i-constitution ye-MDC le-policy ye-MDC iyakubeka sobala ukuthi ku-devolution esiyifunayo thina sifuna ama-provinces angu-5. Kubhaliwe into ezibhalwe phansi zonezo. Kambe ungathi wena ule-constitution ebhalwe phansi ukuthi ufuna i-devolution ubusitwena kube nomnye umuntu osesiyatshela abantu ukuthi wena uthe kawuyifuna i-devolution yona i-constitution ye-party vele ifuna i-devolution so kuyatshengisa ukuthi laba amadoda laba sebephelelwe abaselakwazi ukuthi benzani kuyakhanya ukuthi amaqhinga wonke kade bezitshela wona ukuthi bazathola abantu abazabavotela seyehlule so sebezama ukudinga amaqhinga okuthi engxenye abantu bangabazwela nge-devolution
yona i-devolution bebe nxa ungachasisela uzulu izamphathisa njani kundaba zentuthuko
i-devolution kundaba zentuthuko okwakuqala ungakhangela ukuthi umuntu athuthuke kufanele ukuthi abezazi ukuthi ungubani nxa esibazazi ukuthi ungubani kutsho ukuthi kufanele abekwazi ukuthi uyenelise ukuthatha i-birth certificate uyenelise ukuthatha isithupha uyenelise ukuthatha i-passport embiza ukuthi ngumuntu wezimbabwe ngoba yiwo ama-identity documents atshengisa ukuthi umuntu ngumuntu wezimbabwe so i-devolution izanceda ngoba izinto zonezo zizabe sezidistributwa ziyekwenzelwa kuma-provinces kulokuthi zihanje ziyekwenzelwa e-Harare okuthiwa yi-centralization so ungakhangela futhi nxa sokukhangela ezentuthuko kathesi intuthuko isizahlala okuthiwa provincial council ikhangele ukuthi phakathi kweprovinsi yethu intuthuko bani esiyifunayo sifuna intuthuko enje bese beyithola ngoba kuyabe sekungayisikolo kuyane sikwaziyo ukuthi kuyavelele eHarare ukuthi iHarare ikhuluma ukuthi sukuyagetha idamu emthabezi kodwa kuyabe kungabantu bakhona apha belokhali abema-south abazisithi ukuthi bafuna idamu lemthabezi kuyabe kungabantu abazisithi bafuna idamu legwayishangane so kuqakathekile-ke kokubani ukuthi abantu sebezaba lawo amandla okuthi bazicabangile bazenzele lokho okuqamelele ukuthi bakuthuthukise esigabeni zabo.